soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kube phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe, akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sebekhweze emthethwandaba owe-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu 550 abantu abakade betholakala bele-COVID-19 kuthi abakade bekhulelwa yilomkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle uDokotela Mthabisi Bebe uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave. Ngakho-ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane we-COVID-19.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana lalolu bhubhane.
Inani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hey lama statistics esilayo kobulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina siwufuna ngokuzero.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1, ama-test kits angabe kuyikuthi ashoda, 2, abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana, 3, sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo, okwensuku ezimbili ezedluleyo, izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 ebivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindo Siziba okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo kobulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajela khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale ama-gatherings amaningi. Esasithi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza sibe ukuthi everyday amuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona khona nizamelela ugqitshi uyahamba edonate igazi kumasayithi ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417. Kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197. Kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40,219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565. Ukuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378. Lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo Delta, OK Zimbabwe, T1 lamanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 ame ukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asiwo wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu le mibono ehlukeneyo. Ingcitshi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Izo zikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonitshwe nguhulumende lamankampani kungelani lokuba kulomkhuhlane we-COVID-19.
Zimbabwe besingakaze sibe lomthetho ke obamba abantu ngamandla ukuthi bethole i-vaccination.
Esinye isakhamuzi seHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Sibanda uthi uvumelana le-ZCTU esithi ukholo lwakhe kalumvumeli ukuhlatshwa.
Abantu awufuniye ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abangithina sikholwa ngokuthi ukuvaccinatewa indlela zokutshengisa ukuthi sesingena eku-revelations. So thina abanye ukholwa kwethu vele awuhambelani la. Siyabe singani sesingabantu kaSathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane lalombono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-head immunity, oyikhona okuza kwenza ukuthi ilizwe livuleke ezenotho i-economy ivuleke oyiyona nto ezakwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe oze okuyikhona uzakwenza ukuthi abafana laba abancane abalezipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora okwamanje akudlalwa bhora okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabele ukuthi bathole izimali benelise labo ukuphilisa imuli zabo so nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umnyahambe namuhla abanye bengahambi i-head immunity lay kasi soke safa sayifika leyo 60%.
Umphathi ndamba obona ngezemsebenzi umnumzana Pho Mavima uthi ukuthala ludaba emthethwandaba akuncedi lutho okuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi nabaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le-tripartite negotiating forum. Uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines.
Ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese.
Udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni anceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu njalo ayavikela impilo. Nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court ukhangelele ukwazisa ngeviki ezayo ukuba udaba lwabeze-CTU luzathethwa nini. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-head immunity eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuye phambi komthethwandaba kamantshi eMutare namuhla isetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Linet Mary Mongwari uthe umnumzana Momberume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhlaka 3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mudare nas nenyaya ya tirarami Momberume
uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mujasira utshelele lidale ukuthi umnumzana Momberume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Momberume oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results acho parizo.
Embikweni owethulwe izolo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi ngu-Anna Machaya hatshi u-Memory Machaya njengalokho bekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elithumi lane wabeletha eseleminyaka elithumi lanhlanu njalo uMemory isihlobo sikamuye esileminyaka engamathumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lamek Magonye Sigodla oleminyaka engamathumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana unkosikazi Shai Mabika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto yeJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho. Kulayitofu namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli. Okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uxwayise abesiTaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha eMelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili. Kodwa ke abebandla eliphikisayo kwele Melika elama-Republicans liya lisola inyathelo likahulumende kamongameli Biden lokususa amasotsha aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edale lesenethi, umkhokheli wabebandla lama-Republicans uleli dale lesenethi, uSenate Minority Leader Mitch McConnell uthe leli nyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngomvulo lokuxwayisisa izimota eziphose zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla ngemva kwemibiko ebisiphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osokubangele ingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi mane lanye wale inhlanganiso itshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Kayinde Ishilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamachumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumende. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komichi wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Mashakada wezenotho, uMnumzana Vincent Changirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labode kwezempilakahle, loNkosikazi Paulina Mbariwa okhethwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempilakahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale lekhabhinethi ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvela uhloseni. Ngalokho mahlabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yiko kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu ebevelela befuna izikhundla bachiwe. Sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalutho. Yiko ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakada labo Pinel Denga edesebenza zaba hayi laba abantu siyabazi baqala ukusebenza lezana uPF ngesikhathi seConstitutional Commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Lingazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali, bangabona ukuthi i-term yabo yeParliament si-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenzela ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akudingisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu ebandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma secampaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC T bayafoma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka la esengu-MDC Alliance. Hhathi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, isenze iZANU-PF senzele ukuthi cause i-confusion iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beya-register abantu bengarejisti. Nampo uMnankagwa labo Jojaramba sebehlabala la besithi uChamse ngawina azasebenzisa amasosha. Konke lokhu lingesabi kwethusele ukuthi lina ligcine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa yi-apathy. Umondlula lezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections, besithi kuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu. Lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonoko sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezanu PF ebusuku mahlabe zulu liqaphele izitha siyeza ezininge eziyaqamba amanga kwenze ukuthi iphambaniseke enqondweni.
Lo umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-Level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhla ka-21 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezeTTF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela ebavimbele ngakhona kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela abamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinisi asebenze. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezakwenza ukuthi amabhizinisi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efanele.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabasekela lelinyathelo elithethwe ngabeze-TTF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngasikhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kule ngozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswe ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhe belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nick Ndebele wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhe engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso weZTF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakoBulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso weZTF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo weAfro Jazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela leSouth Africa. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Ngathi ulamadlala de amabili engoma zokholo achisa kakhulu. Z siyabuye wapheka lesithathu lona kodwa seledukile ngoba linge lomdumo we-Afro Jazz yilo asiphathele lona namhlanje akukhumbuza abalaleli udabuka ngaphi
ngibuya phansi le enkaye senginama-albhamu amathathu eyokuqala ibiyi-gospel eyesibili i-gospel njalo eyesithathu yamanje i-Afro Jazz
asizweni-ke ukuba umfakanyathi kungani woguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholo ngena ku-Afro Jazz
Yes, ngidecide this time around ukuthi ngicule iAfro Jazz ukuze ngikwazi ukuaccommodate ontanga abasebancane ngibuye futhi ngiaccommodate abantu asebebadala ngiaccommodate abantu abahambayo esontweni ngibuye futhi ngiaccommodate abantu abakholelwa emasikweni
Ayamangaza Mama surprise ngezinto bangazenza abantu Mangaza, bang up surprise, ngem kuwa bang ay kila.
Iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi, iqukethe ingoma ezikhuluma ngeHighlander, iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando so ngamafichane ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa kukuphi
emsebenzini yakho
uchaso lwenu luqhakathekile kimi ama CD asetholakala iYouTube channel ithi yona Hlabezulu TV yatholakala ku Twitter Stanley Nyathi yatholakala ku Facebook Stanley Nyathi also kune page elithi lona Hlabezulu TV ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 0734533075 ngiyabonga kakhulu dawu
la esiya pambile icula imdume njeneyo ethandwa ngabantu
amathendele
uya bezila ukuhlelo waza oh the friday para sonde mnandi igile lonke igama lomu ngeza Jesus ba
umculo we Afro Jazz oka Stanley Nyathi odabuka enkaye kodwa okwamanje osebenza ese South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.